Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kuzibandlela 2025 ukuthi sithobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Qhathekile ukuthi empilweni abantu abafunde ukukhulumisana. Njalo qhathekile empilweni ukuthi xa kuba le ndlela ukuthi abantu bavalele ukuthi kube nokulwa nezimpi, lokubulawa kwempahla, lokubulawa abantu kuba yinto enhle.
Isadiki lungiselela ukukhulumisana lohulumende wakwele Mozambique, labaphikisayo ngodlakela oluqhamuke kusanda kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe.
Valima zilomuntu kuhle kuhle ababelime ukuqala kwaphuma kuhle then bazokusiba le ubudli ikakhulu yokungani imigogo nje uyibulembu uyibade buceda wathanyela kwasala ngalalo.
Abalimi enkayi bathi izilimo zabo sezidliwa yimigogoyi. Kwenziwa isikhumbuzo kusuwaye kumongameli weMelika uJimmy Carter. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano weSouthern African Development Community iSADC uthi uzathumela iqula lepanel of elders elizakhokhela inkulumo phakathi kukahulumende weMozambique labebandla eliphikisayo elikhokhelwa nguMnumzana Venancio Mondlane ngenhlonso yokuleta ukuhlaliseka kulelo lizwe oqhamuke udlakela ngemva kokhetho. Amazwe omanyano lo athi udlakela kwele Mozambique soluphazamisa umnotho welizwe wamazwe akumhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika njalo lulakho ukubangela ukungahlaliseki. I-SADC Troika emhlanganweni osanda kuqhutshwa itshele ikomiti ebona ngezomvikela ukuthi ivikele izakhiwo zamagetsi asetshenziswa ngamazwe ambalwa akumhlubulo kanye lezinye ezisetshenziswa ekuthengisweni kwempahla. Amanye amazwe agoqela ele-South Africa asizame ukukhulumisana lohulumende labaphikisayo abancintisa kukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Kubikwa sekufe abantu abedlula amakhulu amabili kusukela ngomphumphu ngemva kokuba abantu baqale ukutshengisela bephikisana benalo lempumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba uDabo kaNcube weStudio 7 uxoxele olandela ezombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Qhathekile ukuthi empilweni abantu abafunde ukukhulumisana. Njalo qhathekile empilweni ukuthi xa kuba le ndlela ukuthi abantu bavalele ukuthi kube nokulwa nezimpi, lokubulawa kwempahla, lokubulawa abantu kuba yinto enhle. Siyananzelela ukwenzalo eMozambique khathesi asiyo nto enhle. Siyananzelela ukuthi kuba nomsindo, abantu bayadutshulwa, abantu batshisa izinto, benza konke. Kodwa kufanele sikuzwe ukuthi imbangela kuyini, okuqhathele ukuthi imbangela yakhona kuyini. So ke sibona ngathi nxa iSADC sifika kuleso simo esokuthi ingenele ifaka ama-elders kuyinto eqondileyo, kodwa kuqhathekileyo ukuthi iSADC nxa isiya kuleyo ndawo kucace ukuthi vele imandate yabo yini. Kufaka sibili kuhle ukuthi terms of reference yabo yi-1, 2, 3, 4 kwenzeka nxa kukhulunyiswana kuwine kube le win-win situation, kungabi ukuthi engxela ababusayo basebengathi sebele-upper hand kunabanye, kodwa ukukhulumisana kuqondile ukuthi kube khona.
iSADC ayiphuzanga na ukungenela kulolu daba?
Kungaba liqiniso ukuthi kube njengalokho, ngoba okukhona ukuthi abantu iqiniso sebefile, kodwa singakhohlwa ukuthi abafileyo labo bantu baqhubeka besifa. Nxa lona umsindo ungaphelanga abantu bayaqhubeka besifa, kodwa njalo siyananzela ukuthi njengeSADC asomanga liqiniso ukuthi nxa kungela kuthula kuze umnotho wamazwe eSADC kube lohlupho. So ke aba-SADC elders sebengena bezani babhulisele omlilo ukwenzela ukuthi okokuqala baviyele impilo zabantu, owesibili baviyele impahla ezibulawayo, owesithathu le mnotho yamazwe ukuthi ivikele ukuthi ingahle iwe iye phansi kube lokukhulumisana. Leyo liqiniso sibile likhona. kodwa ke impilo vele injalo kodwa ukuphuza ngiyavuma ukuthi baphuzile ngoba into leyo iqalise kudala bengathi abayiboni ukuphuza baphuzile kodwa ke sokufanele ukuthi kade sibangenele ngoba ngananzelela umsindo laphana uqhubeka usiyaphambili kulelani lizwe sesisiye eqinisweni kathesi alivuseki and kungaba njalo uqhubeke kunjalo kuzenza ukuthi lalilizwe umnotho welizwe lawo uhluhle kwenza ukuthi labantu engxenye balimala abanye abantu baswele imisebenzi abantu abalamabhizinesi abo bona amabhizinesi abo aphasi ngenxa yodlakelo olukhona angagcine efile ngoba abantu bevalele amabhizinesi abo so kulezinto ezinengezonakalayo ngakuqhubeka kuliwa
nxa sikhangela emazweni okuke kwangenela khona iSADC kube lokungazwisisani ngenxa yokhetho libona sengathi iSADC izakwenelisa na ukuthi icithe umlilo osulumathile eMozambique.
Sadikile mbali embi eyokuthi laba ehambe khona nxa kulombango wokuthi kube lokhetho abantu bangazwisisani kwaphaya ngathi abanye babaphambanisa abanye ngokuthi babachile akukaze kuphuma ulutho kodwa njengoba njile ekuqaliseni ukuthi into esikhathikile ukuthi akusukalo okukhulumisana lokhwana okuthiwa kumele bayekwenze sikhangawo ngesikhiwa ngama-terms of reference kumele achace ukuthi balandeni kufanele bayenze lokhu lalokhu lalokhu njalo bejonge ukuthi bayefika ngapi ingalahleka khona phana siyabuyela futhi kulwana uhluphe esilwaziyo lesadiko lokuthi isikhathi esinge bangangenela into zabaziphuthi kuhle into le ebozambi kumele ibe yisifundo kwamanye amazwe esadiki so sibona ngathi ingabanjwa kakahle isingaba yisifundo isitshintshe khonokho esikhuluma ngakuthi ubuthile behlakasi bubona bakwazi abahloniphe amalungelo abantu abahloniphe ukhetho lwabantu abahloniphe lokuthi nxa lo owinileyo fanele unengxa ye-opposition leso sinqumo sihlonitshwe kufanele eMozambique inkulumo ezenzakalayo zisethe singathi nayi-record ukuthi siya phambili bakwazi ukuthi izinto zingenziwa ngendlela ofanele zenziwe ngayo.
Umnumzana Amro Sibindi ulandela ezombusazwe njalo ulwela amalungelo ezisebenzi ekunhlanganiswe yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa ecingweni lotabokancube Westudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Abalimi ezigabeni ezijeneyo zenkayi bakhala ngokuhlaselwa yimihogoyi edla umumbu osanda kumila besithi lokhu kuzadala ukuthi beqhubeke bebhekane lendlala futhi lonyaka. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umnumzana Nomende vele ukansila ka Ward 28 yegoqela isigaba senhleko iAmos inhlekisa lenjombolo uthi izulu lithe liqala izakhamizi zaphanga zacha ugajompo izilimo zamila kuhle kodwa uhlupho selukhona ngolwemhogoyile eyohlobo lwefall armyworm.
Balima zilomuntu kuhle kuhle ababelime kuqala kwaphuma kuhle then kwasokusiba le lobudli ikakhulu yokungani imhogoyi nje uyibulembu uyibade buqeda wathanyela kwasala ngalalo so vele i-first lokhu uzenivela kulalutho abantu kuthe kukhona apha izulu laselibuka wabuyela izulu isikhukhula sakhukhula konke okwakukhona amagoda avaleka abantu baqalise ukuthi ukugeba amagoda.
Isakhamuzi seMenda unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda ongunobhala kasobhuku Oliver Khumalo uthi ubudli lobu sebubisele njalo izakhamizi kusimo sendlala efana leyomnyaka ophelileyo.
Ziningi kakhulu njengalokho okudla okudla umumbu hayi asikwazi kumbe ufuna umuthi wesikhiwa kumbe ukufunani asikwazi ukuthi ukufunani.
Phezu kwemihogoyile uMasibanda uthi babhekane njalo lodubo lwensintila lamagenga.
Ziyawona utshani utshani futhi abukho ukuthi kuzasikwa kuyikufulelwe kuzaba lokuthola ukuthi akufulelwa kahle.
Esinye njalo isakhamuzi seMenda umnumzana Jeffrey Sibanda ohlala kuward 19 laye ukhala ngodubo olufanayo.
Inyeza ezihlahleni ziyabulala izihlahla. Bafica zizibhoboza ezazibhoboza zazibhoboza ngani. Ngani ukwenza sampehlani kodwa kuya kuthi ezimanzi zonke kuyazindimaza kuzindimaza. Then kwampuka ukuthi ayikona sezisala zisoma. Ungakhali izihlahla ezinengathi esegangeni la zomile ingatsha zazo. Ezinye ziqamukile seziqandwa ngumoya nxa umoya uvunguza sezivela phansi. Then bese kubuya into ezinjengonswintila. Onswintila bayadla amazambane konke nje izilimo lezi eziphansi njengakondlovu.
Osaphethe isikhundla somholi wohlangothi olubona ngezokulima eMathebeleland North olwe Agritex umnumzana Thulani Ndlovu uthi imhogoyile isabalele ezigabeni zalumhlubulo ezibalisa ebubi emguza kanye laselupane.
Ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi kukhona sidinge nini abalimi sethu basincedise njengomlimi lawo ulomlando ukuthi uvuka ekuseni ungene emasimini uvule inhlamvu zakho ubone phakathi enhliziyweni kokona idliwa ngayini everyday ekuseni emini lakhula ntambama ukuze wazi kokona isilimo sakho siphila kahle akula sibungi esisidlayo.
UNdlovu ukhuthaze izakhamizi ukuba zikhulumisane labalimisi ezigabeni zazo ngendlela zokulwisana lemihogoyile njalo zithenge imithi eziyabe ziyixwayiswe ukuthi ziyisebenzise. Uthi uhulumende kenelisi ukufinyelela wonke umlimi odinga usizo lwemithi. EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi bose eziyisichiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele e-World Food Program ithi indlala ezaqhubeka ihlangile eZimbabwe lonyaka njalo ithi idinga imali engange 138 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abalikhulu phose lamajumi amathathu 126 bafe namuhla kwele China lezinye indawo kwele Nepal kulandela ukuzamazama komhlaba okubangele ukubhidlika kwezindlu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba elemelika lithi ileRussia lisekela amacele amabili alwisana kabuhlungu empini yomvukela kule Sudan iyaqhamuka ngomnyaka ka-2023. EleRussia liyakuphika lokhu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Wezi patalene le Melika, isidumbu sowake waba ngumongameli weMelika uJimmy Carter sizahanjiswa ePhalamende ukuze avaleliswe ngamalunga alelidale eWashington DC namuhla. Ukhatha ubhubhe mhla ka-29 ngenyanga edluleyo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu 100 years. Uzabekwa ngakibo eGeorgia ngolwesine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Timuri Ngayi olandela zombusazwe weMelika.
Imbali ayitshiyileyo umnumzana Carter is very important ngoba singakhangela ukuthi ukubusa kwakhe kwakungweke one term and into eziningi kwasoku nganthwa overshadowa nge-Iran hostage crisis yena liyana. But yena after esephumile ku-office he had a bigger impact ngoba siyabona ukuthi ama-elections wonke that happened in the world kathesi singathi three quarters of the world except for amanye amazwe ale standard abayithi hikata center standard yama-elections throughout the world okuhanjiswa khona ama-observers abantu bakhulumelane instead yokuthi kushayane inqindi after ama-elections ma abantu sebedliwe and all that other stuff. So khonapho sithi imbali yakhe was very, very important. And then okunye singabona ethwa he habitat for America lapha or habitat for humanity. Eyakha yona abantu izindlu zabantu abangathwa they are below the poverty bottom line and ama single mothers. Labanye nje abangathwa they are behind on their luck. Babe ncedisa ukufaka izindlu into better conditions or ukuyakha from scratch izindlu zabantu that were in need. So umnumzana Carter ye wancedisa ukuthi kube lokukhulumelana between Egypt le Israel ngoba siyakwazi ukuthi they were sworn enemies.
IMelika siyazi ukuthi ibhekane lenkinga ezichiyeneyo ezigoqela udaba lokungena lokuphuma kwabantu elizweni esingathi immigration ngesiNgisi kanye lezimpi ezifana leRussia leUkraine kanye leIsrael leHamas. Abaholi beMelika kukhona yini abangakufunda embalini kaCarter ukuze balungisise lezinkinga?
Umnumzana Carter was a peaceful man. Abanye bathi he was too honest. And uya kwakhe ku Rotunda DC ku Congress is an important marker ukuthi ma i-politics zihamba ngendlela emele zihambelayo abantu abaningi vele lokho abakufuni. Ukuthi amazwe amaningi anjenge-Ukraine lezi impi eze-Israel ukuthi zingafundani kumnumzana Carter ukuthi bangasebenzisa aphi ama-examples. Into peace ukuthula is very important. Waye ngumuntu owaye based on the biblical principles ezokuthi abantu bawelelane. So khonokho ngathiwa is the things that could be adopted katesi.
Umnumzana Tim Muringayi ulandela zombusazwe zeMelika wexoxa lontukamini komo Studio 7 eOhio khonapha eMelika. Abatsha bathi kuza kuba nzima ukuqhatshwa kulandela ukukhutshulwa kweminyaka yokuzalwa yokuqhubekela phambili umuntu esebenza eZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Umthetho osanda kwethulelwa uZulu nguhulumende ulawula ukuba iminyaka yokuzalwa yokuthiya umsebenzi ikhutshulwe isuka kuminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yayafika kumachumi ayisikhombisa 70. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kavezanga izizathu zokwenza lokhu osokuthiye abasakhulayo besithi sokuza kuba nzima kakhulu eZimbabwe ukuthola imisebenzi njengoba okhulu labogogo sebekhangelele ukuhlala isikhathi eside besebenza. Umthetho omutsha lo ukubeka sobala njalo ukuba abathatha umhlalaphansi bengakafiki iminyaka yokuzalwa engamathuma ayisikhombisa abasoze bethole impentsheni eyeneleyo. Osakhulayo ohlala eMavuku eHarare uKeith Mawuyo ukhathazwa linyathelo elithethwe nguhulumende.
Izaba lama impacts abuhlungu kakhulu especially ebantwini abatsha abazama ukudinga imisebenzi kodwa abayitholi, ngoba okuzenzeka ukuthi uma kugcwala abantu abakhulu emsebenzini.
Omunye osakhulayo owethukileyo ngunyasha Dube.
Mina ngicabanga ukuthi bekumele ukuthi uhulumende ayehlise leyo myaka than ukuthi ayikhwezi. Khathesi sile population enkulu yabantu abatsha, ama-youth phecele 67% of i-population yeZimbabwe ngabantu abatsha, and abaningi bangikhona asila msebenzi.
Baningi abangahambelani nomthetho omutsha owethulwe nguhulumende. UPrince Mpala yena uthi kuningi okufunwa izisebenzi, hatshi ukuluphalela emsebenzini.
Silokukhangelela ukuthi nxa abanye beretire abanye bayangena, i-system ikwanisa ukugcina wonke umuntu kusiba yi-cycle.
Ababalisi abakunhlanganiso elwela amalungelo abo e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe labo bayawusola umthetho lo. UThemba kuye Moyo uthi ukuyamangalisa okwenziwe nguhulumende.
Nxa yena esefuna ukusincitsha iholo ngokuthi sidubeke silokhu siyamukela inhlamba leyo size siyefika iminyaka engamachumi ayisikhombisa ngilusizi kakhulu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule iziphathamandla zikahulumende zisithi silobe incwadi ku-email, kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iphephandaba leHerald ukuba uhulumende ufuna ukusebenzisa abantu asebelolwazi olweminyaka eminingi ukwedlula abatsha, bona athi bayaphanga bachiye imisebenzi. Iziqondiso zomthetho lo zithi abakubutho labangamapholisa balakho ukuthatha umhlalaphansi bele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 60. Abalwa impi yenkululeko bavunyelwa ukuthatha umhlalaphansi bele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65. Uhulumende uphinde wakhuphula iminyaka yokuthi amapholisa ahlale emsebenzini isuka eminyakeni engamachumi amabili 20 isiya kwengamachumi amathathu 30. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba esihlolisisa isimo somnotho weZimbabwe namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, umsekelo womgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Esikunanzela kakhulu ukuthi yebo yesingeni lomnyaka omutsha, kodwa ke nxa sikhangela isimo seZimbabwe somnotho kufana lokuthi nje kuguquka inamba yokugcina yaguquka ya from 4 isiba ngu 5. Kungani ngisitsho njalo? Ukuthi nxa sikhangela esingathi khona khona yilokho kufuqa ezomnotho bama economic drivers kawakho kangako ongabe kuguqukile kikho. Ngamafitshane ke kuzahlala kunjalo ngokunanzelela kwethu, ngoba umkhono ufuqwa izinto ezithize ukwenzela ukuthi uguquke bese simene esihle bese simene esingcono, kungenza ukuthi abantu babe lengcono.
Yes, ngathi kuyini konoko okukhuluma ngakho nxa abantu ungabatshela sibe?
Sikhangele kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngama-drivers kumbe lokho kufuqa umnotho kube lezinto okuthiwa ngama-production. Kathesi sikunanzelayo eZimbabwe ukuthi sililizwe elidla lokho okwenziwe kwezinye indawo ngezinye indlela, siyi-marketplace, ngama-consumers. Asilakho esikwenzayo esingakuthengisela amanye amazwe ukuze umnotho wethu futhi athengelwe izinto ezincinyane ezokuphilisa imuli yakhe ngalelo langa. Kodwa umkhono kuzovuka esikhanele ukuthi kube lama-industry, kube le-production endaweni ezinengineyo kuma-sectors athiyeneyo ku-agriculture and land. Kodwa kathesi khona kona ngasikunanzelela okweminyaka eminingi sibilela kusenzakala indawo ezinengi okume kuthiwa ama-sectors okungamasonto. So ilizwe lingazake liphile ngokuthi abantu bakhiphe iminikelo yamasonto emasontweni abasonto akhe.
Yes, ngathi ke kuyini okumele kulungiswe ukwenza ukuthi kungani umnotho uyavuka kancane?
Okokuqala kumele sikhangele kakhulu isithunzi sethu njengelizwe ukwenzela ukuthi laba bantu abafisa ukuthi bahlanyele imali yabo, ngoba kathesi ilizwe isimo sikiso kumele kube lo muntu ohlanyele imali yakhe esingathi khona khona i-foreign direct investment, okuzakwenza ukuthi ilizwe li-jumpstart mbe likwanise ukusukuma. Kodwa kwakhathesi abantu nxa besikhangele isithunzi sethu bayasesaba, kabasithembi, kabafisa ukuthi babuye kwelakithi. Amazwe abuyayo ngamazwe aletha izinto zabo asebezenzile kwezokuthi nasizozithenga, okubaliswa China labo Japan lamanye amazwe kakhulu awempumalanga yomhlaba. Kodwa khona kwakusoze kusiphathise kakhulu, ngoba siyabe sikhipha imali ezikhwameni nesikufunayo into ezaletha imali elizweni esingathi khona kona yikho kungaphathisa ukuthi ilizwe lethu lize lithuthukele phambili. Kodwa nxa ukuthi sithunzi sethu lokhu singantwa siyabasinda abantu abasiboni kuhle, kuzaba nzima ukuthi umkhono wethu uphaphame uvuke lapho olele khona.
Yes, siyabona ukuthi kulabantwana abaningi abaphuma emakolitini endaweni ezinjalo lo nyaka, baningi kakhulu abazangena ezitaladini kumbe ngithi emgwaqweni lapha bedinga ukuthi besebenze phela. Pho emsebenzini zaba khona njani?
Nxa silokhu siqhubeka silesithunzi leso kade ngikhuluma ngaso esingathi isithunzi esilobunyama, kuzenza ukuthi iningi labantwana baze bafike retirement age bengazange basebenze. Ngijayele ukuthi nxa ngikhuluma ngithi khona khona i-generation yakhathesi iza retire engazange isebenze, ngenxa yokuthi nxa sikhangela umthetho omutsha okwafakwa nguhulumende nje malangela adlulileyo ukuthi abantu sebeza retire at 70. So ngezinye indlela nxa umuntu engenele 22 emsebenzini uzaze ahlale 48 years elokhu esebenza. So i-48 years lezona nxa umntwana kadezelwe 48 years ago ukuthi uzabe lokhu elindelwana umuntu uzaye retire. Njalo amathuba okuthi kutholakala imisebenzi malutshwana kakhulu. Ukusebenza sokukhona sokwaproyekto kakhulu esingathi khona khona ngama-small to medium scale enterprises, but nxa sikhuluma ngalawo maqembu amabhizimusi yilabana abantu ukuthi uyabe hambe siyazihodela lapha oda khona ngode eHarare azozama ukuthengisa emgwaqweni omunye ngodikhabithi ema-farms azothengisa emgwaqweni. So khonokhana ama-graduate aphuma yakhangela ukuthi a-apply ama-skills lana abaye bawafunde ama-colleges kumbe ama-universities, but bayahlala iminyaka eminingi kulwazi lolwathweso luphumo lesingaze sithi uyadinga umsebenzi ukuthi uyocelakala i-experience, but kala experience. So imajority yabo izafika esikhathini sokuthi bazaze baluphale bengazange bathole umsebenzi. So akulathemba elikhanya eduzane ukuthi bangasebenza.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umsekeli womgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, wexoxa le-Studio 7 ekwaBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani balaleli beStudio 7, salibonani sisebenze eStudio 7. Bakithi lapha siyakhala izulu liyana. Izulu lingani besimisa ukulima, kulima i-ada kuthiwa idamu kalila manzi. Izulu selinile sokufanele silime singafelwa ngabantwana. Ngu-Region 5 lo esikuyo, u-Region 5 indawo eyome kakhulu futhi indawo elendlala. So sitsho ukuthi i-GMB kayisiniki imali yethu. sithenge amafertilizer lenhlanyelo silime ngoba kuthi uhulumende kala mali yokuthi asiphe inhlanyelo lamafertilizer. So nxa uhulumende engela mali kasiphiwe yethu imali singeke safelwa ngabantwana asebenzile. Uhulumende kabe lozwelo lathi iGMB sihloniphe futhi ngomsebenzi wethu. Ngiyabonga.
Studio 7, nami ngiyabingelela abalaleli bonke abe-Studio 7 labasakazi bethu abe-Studio 7. Mina nguTimothy Mhlanga ngiseGwanda esigabeni seHalisopi. Ngiyabonga kakhulu bakithi, ngibonga kakhulu umdala osinike izulu elikhulu eselisina ngo-2025. Kuyisimanga kakhulu ngoba izulu selinile sokuluhlaza yonke indawo. Lezinto ade zisicuba sezingani seziphephile. Siyabonga umdala kakhulu ngento asenzele yona. Njalo liyisimanga izulu lakhona lina kakhulu okokuthi wena kuyasithabisa thina esivele sisendaweni ewomile esibona liqakathekile kakhulu ngoba liyakhulisa utshani bethu ukukhula. Siyabonga Studio 7.
Salibonani mthwakazi womhle, linjani lonke? Mbingelela abasakazi bakaStudio 7, linjani kodwa? Hayi, thina siyaphila singene kahle futhi enyakeni omtsha, kodwa khona ukukhathazeka lokho kusiba khona. Nginesicelo kuphela mina ukuthi izame iPF mayizame nje ukuthi ibisilalele ike iyenze okwentando yabantu nje kube kanye. Lokhu ekwenzayo elikhubeki kwenza ukuthi abantwana bethu bebe befundiswa ngamashona, lokhu asiyithandi lento ngoba kuyindlela yokusincindezela. Nanxa abanye bengakuboni, kodwa thina siyakubona abanye ukuthi lokhu siyancindezelwa ngempela. Abantwabethu ayikho into abaza nayo esikolweni, akulalutho. Lokhu kwenziwa isudze nje phakathi kwethu nje singumthwakazi. Sicela ukuthi ayizami ukuphakanyelwa into efana naleyo, ilungiswe ngempela.
Studio 7, salibonani livuka njani labalaleli. Abalandeli bakachamisa ngiyabazwela abalandeli bakachamisa, kodwa yena uchamisa ngiyamenyanya. Lambona aphilini umkhokheli ophongukulaqaza abantu nje eliqembe likhulu abalaqaze nje abantu. Uchamisa lezano into yinye engangihlala ngitsho mina, uselichiye kuyo izano chamise naloyo. Ye limbone nje makusiyo ekhethweni, uzobe sithi uzobe meno chiwenga lapha, lizovotela bani ngoba alifuni lokuvotela abantu bakini.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube. KuStudio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Live Talk namhla uhlelo lwabatsha Already Connection. Utaboka Ncube uxoxa labalimi abasakhulayo. Lalelani uhlelo lolu lingakhuthwa ukuthi lizwe ukuthi abasakhulayo benzani. Singakehlukani sike sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhelana namhlanje. Isadiki lungiselela ukukhulumisana lohulumende wakwale Mozambique labaphikisayo ngodlakela oluqhamuke kusenda kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe. Abalimi enkayi bathi izilimo zabo sezidliwa yimihogoyi. Kwenziwa isikhumbuzo osuwaye ngumongameli weMelika uJimmy Carter. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lingakhuthwa iLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.